You can never be quite prepared, but you have taken the right steps in accordance with the World Health Organization guidelines. But we have also been working very closely with the Chinese government in Zimbabwe in terms of their embassy, but also the medical personnel that have been deployed in our country as of last year.
Singesathi sizimele ngokugcweleyo silandela iziqondiso ze-World Health Organization, sisebenza leziphathamandla zikarhulumente wakwele China. Nxa sikhangela ukulwisana legcikwane leli, sisebenza labakuhlangothi lukarhulumente olwezempilakahle labasemadolobheni eHarare lakoBulawayo. Nxa kusithi sizilungisele na, yebo ngingathi ngokungafika kusilinganiso sokungamathuma esikhombisa ekhulwini. Ngikhuluma nje kuvikile, sizabe silolonga abezempilakahle ngendlela zokubamba abelegcikwane leli, njalo sizabe sidinga ezinye indawo zokuhlolisa abalegcikwane leli elizweni lonke jikelele.
So that we are not just limited to Harare or Bulawayo, if a confirmed case happens.